Masabe Zulu sithanda ukubonga usapho lweZimbabwe lonke jikelele ngokusifisela inhlanhla enhle njengoba libona izizani sihlasela emini lebusuku. Ngesikhiwa bathi an injury of one is an injury of everybody. Siyabonga kakhulu isolidarity elisenzela yona, abanye bayasithandazela, abanye bayasitshayela ifoni, abanye baye emahofisini ethu, abanye ngabasi abanze fundraising ukuthi bafuna ukuthengela upresident imota eyadilizwayo, bafuna ukumthengela njalo imota bulletproof, lekawuso ebulletproof, lokulungisa njalo izimota zabanye ezabhidlizwa eZANU-PF. Yikho ke amaprovinsi ethu wonke ang-12 eZimbabwe sekhompyutha kabi, wonke sebefuna ukuthi upresident efike ezekhuluma labantu, hayi membership kuphela. Kakhulu abamaprovinsi abasemaphandleni, njengoba sivele emaswingo asesizahlala phansi kubonakale ukuthi upresident uzasuka lapha engaphi, ngoba abantu sebefuna ukubona upresident, ngoba isikhathi sonke lesi ede kulamanga ukuthi emareserva emakhaya ngokweZANU, abantu sebebonile ukuthi hayi iZANU siyaphelwa ngumphako, ngalokho imbongolwane sesiyibhokozile emahlabeni ezulu. Sisuka emaswingo sizalitshela ukuthi kuya ngaphi. Abaku external provinces njenge-United Kingdom, United States ne-Europe ababambekile sibili senza i-fundraising ukuthi bathengele upresident i-bulletproof vehicle, bamthengele lekawuso futhi e-bulletproof, baphinde balungisise izimota ezabhidlizwa iZANU nokubhadalela abantu ezibhedlela, ngoba abantu babamba umlomo wangaphansi kodwa basiphe isibindi ukuthi lapho esivela khona kukhatshana sokufake okuncinyane indima encinyane. Bahlebuze, siyabonga ngoba sesiza basonke kwi-new government ezabe ithungamela ngubaba uChamisa, abantu bonke bathi ijaha kalingeni, bengafuni befuna.